Naku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Chona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zilishumi lantathu kunhlolanja 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
I had the privilege and honor of getting a call from the chief executive officer. The gist of the conversation was
ngathola ucingo vela ku-chief executive officer walomsakazo. Isiqoqela sendaba kwakuyokubana babefuna ukuxolisa kulokho okwakuthe kwenzakala emsakazweni wabo.
Uhulumende sencome umsakazo we-Studio 7 esithi yiwo umsakazo oqobo olentatheli izindaba eziqhuba umsebenzi ngendlela ebalulekileyo. Wethu le amazwi la ngelanga lokuthakazelela umsebenzi wemisakazo emhlabeni jikelele ele World Radio Day namuhla.
Ngakhangela umbiko okhitshwe ilizwe lase-America izolo, ngibone ngani kungakhuthaza ukuthi iningi lamazwe aku-EU liqhubeke ngokuthi hayi izinto kazikami kuhle kwele Zimbabwe.
Umanyano we-European Union ukhangelelwe ukuhlaziya udaba lwezijeziso owazethesa iziphathamandla ze-ZANU-PF ngomvulo ngeviki ezayo, lapho ozaphuma khona lesinqumo ekuthini wesule izijeziso lezi na kumbe ziqhubeke zikhona. Uhulumende ubikwa ephakathi kwemizamo yokukhulumisana nabeZimbabwe asebehlala emazweni ukuze baphathise ukuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende we-ZANU-PF evame ukubiza umsakazo we-Studio 7 ngamagama amabi esithi usebenza ngokungekho emthethweni, namuhla uze wavuma ukuba i-Studio 7 yiwo umsakazo oqobo olentatheli izindaba eziqhuba umsebenzi ngendlela ebalulekileyo njalo otholisa abantu abaningi inkundla yokukhulumisana kanye lokwamukelana laloba belembono ehlukeneyo. Uhulumende wethu le amazwi la namuhla emkhosini wokunanza ilanga le-World Radio Day, lapho azise khona ukubana uzinikele ukuthukulula amagagasi ukuze uvumele ukusebenza kwemisakazo yezabelo ama-community radio stations. Kubika uMavis Gama.
Abeqembu leZimbabwe Association of Community Radio Stations, Zakras Theatre, belibazisa uZulu ngesikhathi abeZimbabwe bemanyana labemhlabeni jikelele ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yemisakazo yamawayilesi ole-World Radio Day ngaphansi kwendikimba ethi ukukhuthaza ukukhulumisana, ukwemukelana kanye lokuthula eZimbabwe, Promoting Dialogue, Tolerance and Peace in Zimbabwe. Oze emele umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko kanye lezemisakazo uNkosikazi Monica Mtshwangwa, unobhala ogatsha lolu uMnumzana Nick Mangwana, uncome imisebenzi ye-Studio 7 ngemva kwesinye sezehlakalo esaba khona lapho athukwa khona ephatheke kungxoxo endawonye lomculi olodumo uThomas Mafumo. UMangwana uthi kungalesi sizathu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engasawasebenzisi lawo magama amabi abesetshenziswa ukuchaza lomsakazo esikhathini sangemuva ngesikhathi kubusa uMnumzana Robert Mugabe.
I had the privilege and honor of getting a call from the chief executive officer. The gist of the conversation was
ngathola ucingo vela ku chief executive officer walumsakazo isiqoqela sendaba kwakwekubana babefuna ukuxolisa kulokho okwakuthe kwenzakala emsakazweni wabo.
Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, abaqoqe umkhosi owenzelwe eHarare Polytechnic College bemanyene lohulumende, bathi indikimba ephezu kokukhulumisana, ukwamukelana kanye lokuthula yiyo njalo elandelwa umhlaba wonke emkhosini walamhla. Oze emele umqondisi omela isigaba sangezansi kwezwekazi le-Afrika ku-UNESCO, Mnumzana Ezekiel Dlamini, yena obona ngezokuqhutshwa kwehlelo, ulandisa ngokwenze bakhethe lindikimba.
Amazwe abhekane nama challenges e peace, peace ilikhuni ukuthi itholakale. Yiyo lento ethi UNESCO asesibone ukuthi iradio yona inga contribute njani, yini engakuletha kubantu eZimbabwe nomhlaba wonke ukuthi bangabu improve njani ne role ye radio towards peace, towards tolerance, towards dialogue.
UDlamini uthi balijabulele kakhulu inyathelo likahulumende osetshengisa ukuba usefuna ukuthukulula amagagasi avumele imisakazo yezabelo ukusebenza kuleli. Kodwa wabona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi enhlanganisweni yezakras, uMnumzana Kudzai Kwangwari uthi lanxa uncomeka umbiko kahulumende phezu kokusungulwa kwama-wireless ezabelo bazoyicela isivuthiwe.
So kulesigadi uhulumende ekhuluma ukuthi sizanikeza ama-license, sizakhulula amagagasi, kodwa kungela nto ehamba. Kumele sibone into ehamba ye-practical sibile ukuthi kuhamba njani.
Umqondisi emsakazweni osakaza usebulenjini we-Voice of the People, VOP, uMnumzana John Masuku uthi liyemukeleka leli nyathelo eselithathwa nguhulumende ukusungula ama-wireless ezabelo.
Uhulumende sithanda ukumbonga nje ngokutshengisa ukuthi ulesifiso sokuthi izinto ziguquke. Ukutsho njalo nje kuphela siyakubonga, kanye lokuthi imisakazo enjengabo Studio 7 labo Voice of the People leminye njalo ngaseyomsakazo engaqondanga useyemukela njengemsakazo eqakathekileyo. Wonke lokhu siyakwemukela, ebese sisemukela njalo ukuthi imithetho yonke le ezaguqulwa ngayiguqule okuseqinisweni.
Abeze emkhosini walamhlanje abavele enhlangothini ezijiyeneyo zempilo bavumele ukuthi imisakazo yama-wireless ingasetshenziswa ngendlela elakho ukuphathisa kwezokuthuthukiswa kwezigaba ukwenza kube lokuthula nokwenza abantu bemukelane kungakhathalekile ukuba behlukana ngemibono. Abaqembu lezomculo lezifundi zeHarare Polytechnic kanye lelenhlanganiso yezemidlalo phansi kwezakras yiwo alibase uzulu emkhosini wanamhlanje. Imele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umanyano we-European Union ukhangelelwe ukuhlaziya udaba lwezijeziso owazethe saiziphathamandla ze-ZANU-PF ngomvulo ngeviki ezayo, lapho ozaphuma khona lesinqumo yokuthini wesule izijeziso lezi na kumbe ziqhubeke zikhona. Maningi amalunga e-ZANU-PF ayekuluhlu lwezijeziso ze-EU, kodwa lumanyano wesula amabizo amaningi kulolu luhlu kwasala uMnumzana Robert Mugabe, umkakhe uGrace kanye lenkampani kahulumende elungisa izikhali eZimbabwe Defence Industries. Lebelitane elililunga le-European Union lazise ngeviki edluleyo ukuthi lifuna izijeziso lezi ziqhubeke zikhona kulandela ukubulawa kwabantu libutho. Lithe njalo lifuna kujeziswe amanye amalunga kahulumende angekho kuluhlu lwezijeziso kwamanje phezu kokwephulwa kwamalungelo kazulu. Lanxa abezano PF besithi izijeziso lezi kumele zesulwe, abalwela amalungelo oluntu bathi gababoni i-EU izesula. Ngoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa iqhubeka esephula amalungelo njalo ehlukuluza abantu. Sixhume isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ye, ngibona ngani mina umsebenzi wokuthi izanu ilokhu iqhubeka ngokubulala abantu, belokhu beqhubeka ngokwenza ubuhuquluzi bebuyisela umkhonomo emuva, kudlalwa ngamalungelo abantu, izinto ezifana nazo ezokuthengisa ukuthi abantu bezanu abakafuni ukuba ngamalunga omhlaba wonke jikelele. Ngendaba yalokho bekungaba into eqhakathekileyo ukuthi mhlawumbe lokho ukuvalelwa kwabantu bezanu ukuthi bavakatshele amazwe angaphetsheya, bale lokho besalelwa ngendlela yokuthi mhlawumbe bangagcina benanzelela ukuthi wonke umuntu welungelo, njalo bangaphambanisa amalungelo abanye abantu lawo amalungelo okuvakatshela amanye amazwe bangawaswela.
Sike sabona iBhilithane isithi i-EU ilakho ukufaka amabizo eziphathamandla zezanu PF amatsha kuluhlu lwezijeziso. Kodwa singabona yini amanye amalunga e-European Union ephikisa leli nyathelo mhlawumbe izijeziso zonke zisesulu?
Ngibona ngani kungahlupha nxa kungaphuma ngalolo hlobo ngendaba yokuthi i-EU yabe isijezise ukungaqakathekisi amalungelo abantu, njalo ukungathandi ukuthi kube lokuthula kwele Zimbabwe abantu bengabulawa. Nxa sikhangela umbiko okhitshwe ilizwe lase-America izolo, ngibone ngani kungakhuthaza ukuthi iningi lamazwe aku-EU liqhubeke ngokuthi hhayi, izinto kazikami kuhle kwele Zimbabwe. Njalo akukho okukodwa okuthiwa i-ZANU PF isikwenzile ukuthi ingalilokhu isebenzisa ubudlwangu.
Abanye bathi izijeziso ze-EU lezi vele kazila msebenzi ngoba kulamalunga ambalwa abalisa umgaba umkakhe la mankampani amalutshwana nje asekela i-ZANU PF. Ngokunjalo bathi kazila mazinyo, kazila mthelela lezi zijeziso. Ungabe uvumelana lakho yini lokho?
Nxa engelamsebenzi bangabe behluphekelane ngawo laba abakhuluma ngawo. Okusegcikeni ukuthi mhlawumbe i-EU kufanele ikhangalisise ukuthi mhlawumbe ingangezelela abanye abantu abancedisa uhulumende okhona kathesi ukuthi abe evulala abantu ngendlela efanelale esiyibonileyo, ngoba lezo zijeziso zenza ukuthi abanye abantu bacabange kakutsha ngokuthi ngokuqhubeka besebenzelana kumbe bencedisa ibandla le-ZANU PF ekubulaweni kwabantu.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 naku-13860 kilohertz.
Lanxa umnotho oqhubeka usiya nganxele njalo uzulu ekhala ngokuswela imali, iningi lalabo abathandanayo liphakathi kokudinga izipho zokuveza uthando kusasa njengoba kulilanga lezithandani ele-Valentine's Day. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Abantu abaningi bebephithizela bethenga izipho belungiselela ilanga lakusasa ele-Valentine's Day, lapho izithandani ezijabulela uthando lwabo. Abatsha kukhanya kuyibo abathenga kakhulu izipho ezinjengamaluba, impahla zokugqoka, amakha kanye lokunye okufela emlonyeni okunjengamachokolethi. Unkosikazi Nokubonga Moyo othengisa izipho uthi ibhizimusi iyahamba namhla, kodwa ke ukhuthaza obaba ukuthi labo basukume bazotheka ngoba iningi kungomama.
Namuhla kwelethu isayidi kuhle sibili kakhulu. Nga onke amalanga iValentine ngoba ibusiness iyahamba sibili kakhulu. Sithi laba bangaphumelelanga ukuthenga lamuhla, usasatha besikhona njalo. Wozani lizothengela isithandazweni izipho sure. Intengo zethu ziphansi kusukela ku 5 bond yathola irose. La uhambi yekuphi isithandwa sakho? Utshengisele uthando lawo. Bobaba sukumanini lizothenga lingawomeli khona ngapha emakhaya. Namhla besibona kungomama abanenge kade bezothenga lana bobaba siyalikhuthaza. Uyani lizothengela isithandazweni izi.
USenzo Ndebele omunye wamajaha akade ethenga izipho uthi yena sesithengele isithanda sakhe isipho selinde ilanga lakusasa ukuthi lifike kuphela.
IValentine yakade si ingani ilokunzimanyana mpishana. But labo next time mele besithengele amankazana sesidini ngokubathengela. Ya lama wami ngimthengele ngikhona la. Kumelele ukuthi isuku lakusasa lifike.
Usipho Moyo omunye olithakazelelayo ilanga leValentine uthi uselinde ilanga lakusasa ukuthi abone ukuthi uphiwani ukuthi laye ahambise esakhe isipho asilungiselele isithandwa sakhe.
Lami benhlezi ndingiselele iValentine kodwa this time haya. This time vele angiqali. Ngoba phela uyalungisa iValentine uhambe uyothenga yazi into enhle azukuvela uya phela la uyabu expect ukuthi la uzayithola la okuhle. Bese uthola umuntu ebuye ethwela ama-chocolate into ezazihlafuna ziphele hayi noma kuthandi. Kumbe nobuteddy bear abancuncuncu. Hayi so mina vele into enzayenza this time ngiyathenga iValentine soze ngiyekele phela anti mina ngiyayilungiselela. Kodwa naye mzayibeka mbijani. Mbone nami ukuthi kathi mina ngiphathelweni la. So nxa ungabona kungela lutho hayi ngiyaxolisa nizayibeke yami present ndizafikela ngale birthday ngizamnika umuntu. Kumele kulingane phela kufanane hawu anti uthando liyanikwa nomunye layo uyamukela omunye layo uyanika.
Unkosazana Zandile Chuma uthi yena kalisekeli leli langa ngoba uthando kumele lutshengiswe malanga wonke.
Mina lapho ngicela ukukhomenta ngeValentine ukuthi mina ngokwami ngithi leli langa aso langa ile right ukuthi kuthiwe ngilanga lothando cause umuntu wakho nxa ivele ukuthanda uthanda izinsuku zonke awula ukuthi ngelanga eliyi one specifically ine year ukuthi kuthiwa ngeValentine. Leli langa vele ilanga lefake lokuvalana kodwa iValentine.
Ilanga lokutshengiselana uthando elibizwa ngokuthi iValentine's Day lokho lithakazele elwa nguZulu. Lokhu kubonakala namhla lapho abantu abaningi bekhanya bethenga izipho belungiselela lolu suku. Abasakhulayo yibo ababonakala bebaningi bedinga okuthiyeneyo okokupha izithandwa zabo. Usuku lolu lukhanya lokhu luqakathekile kwabaningi ngoba langabe abantu bekhala ngemali kodwa nanku bayathenga belilungiselela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela imizamo kahulumende eyokukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Uze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weleSomalia ubikwa esithi uza kupha amankampani akwamanye amazwe athengisa amafutha ezimota amalayisensi ukuze aqale ukusebenzela kulelo lizwe lonyaka. Kodwa abamabandla ezombusazwe baya kuphikisa lokhu. Umhlangano wamazwe aseMiddle East oqoqwe iMelika lePoland uqalile namuhla. Imelika iqoqela umhlangano ngenjongo yokukhuluma ngodaba lwe-Iran kodwa kugcine kungeniswa udaba lwempi phakathi kwe-Israel le-Palestine kanye le-Islamic State ekwele-Syria lakwele-Yemen. Uhulumende ubikwa ephakathi kwemizamo yokusungula inkulumo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ukuze ziphathise ekuvuseleleni umnotho welizwe. Ihlanganiso ezimbalwa ezisebenzelana lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zibikwa zicelwe ukuthi zimanyane phansi kwenhlanganiso elwela ilungelo labokuza International Organization of Migration ukuze lezinkulumo ziphumelele. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwean Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabena.
Thina esikutshoyo lesakutshoyo mhlaka 11 November 2017 yokuthi ukuze sakhe umnotho welizwe lakithi ukuthi kumele sihlangane ehlelweni lolo silibiza sithi ngolwasemzini National Economic Dialogue. I-National Economic Dialogue kumele ilethe amabandla alabalameli ephalamenti yeZimbabwe, ilethe abakhokheli bama-trade unions, ilethe inhlangano zabosomabhizinisi ikakhulu lalaba baku-agriculture nabo-mining, ilethe abahlezi kwamanye amazwe okubizwa kuthiwa namhlanje diaspora community ukuthi sikhulumisane ukuthi sithi thina kuyini esingakwenza ukuthi sivuse umnotho wakithi. Kasihambisane thina nomongameli eMasomnangagwa ukuthi abize abantu ababengenele ukhetho lobu umongameli ukuthi bezothola i-national dialogue, ngoba izinto ezenza ukuthi azabize labo bantu kusukela emkhankasweni kumbe ku-national shutdown eyayibizwe izisebenzi ngaphansi kwagatsha lweZimbabwe Congress of Trade Unions. So ke thina kasibone ukuthi inkulumo lezo zingaphambili njani abasebenzi kungela muntu obameleyo. So ke thina sithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele abize ama-trade unions ahlale lawo phansi ukuthi umnotho welizwe ungakhiwa njani.
Bayatsho njalo abanye ukuthi kanti vele bona abantu abahlala phandle kwelizwe asithi njenge-South Africa bangaki, ngoba kuhlala kukhulunywa inani elingaziwayo, njalo nxa lingaziwa kuzasetshenzelwana njani?
Kunzima ukuthi kwazakale ukuthi abantu abahlala emazweni bangaki kakhulu elizweni le-South Africa. Intathelibe zithi zona abantu bayafika ku-3 million kodwa bafika kwisiqiniseko kulokho. Kodwa esikwaziyo kamhlophe ukuthi phakathi kwabantu labo bakhona abantu abanama-businesses e-South Africa nakwamanye amazwe, bakhona abantu abasebenzela inkampani ezinkulu ezikahulumende walapho abahleli khona lama-private companies. Abantu laba bangaba luncedo kwekuvuseni umnotho. Yikho thina sisithi nxa uhulumende waseZimbabwe ufuna ukwakha umnotho kumele aqale azibuze ukuthi kambe yini indima engadlalwa kumbe yesindima engadlalwa ngabantu abahleli ngaphandle kwamazwe abalama-companies abalawo abasebenzela ama-companies amakhulu, ngoba yikho futhi asebethole ulwazi ukuthi bengavusa njani umnotho, ikakhulu nxa sikhangele kweze-mining, nxa sikhangele kweze-tourism, nxa sikhangele kweze-agriculture, besikhangelele futhi laku-manufacturing industries.
Sokuke kwavuka udaba lokubana abahlala phandle kwelizwe kuzamele labo bake baphathise isizwe ngokubhadala imithelo yama-tax. Ubona njani udaba lona?
Awu, ngeke uthi abantu abahlala ngaphandle kwamazwe babhadale ama-tax, kodwa ulokhu sithi bona kabanamvumo yokuthi bakhethe uhulumende onguye ozakhangela kumbe ozasebenzisa lawo mathethi. Kumele uhulumende aqale avume ukuthi abantu abangaphandle balolungelo lokuthi bakhethe uhulumende, lokho esikuza sithi diaspora vote, bangenele ukhetho. Yikho lapho sokungaphuma khona inkulumo yokuthi njengoba abantu belelungelo lokuthi bavote emazweni lapho akhona, kambe ke labo bantu kungaba yinto embi yini ukuthi bakhiphe intela kumbe sithi itax ezancedisa uhulumeni waseZimbabwe.
Umnumzana Nqabutho Nicholas Mabena ngomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwean Community in South Africa obekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 ekonale eSouth Africa. Izizalwane zeZimbabwe lamhlanje zimanyanele inhlanganiso yezisebenzi zakwele South Africa ECOSATU ekutshengiseleni zisola ukugunyolwa kwabantu emsebenzini okubangelwa isimo somnotho esilokhu sisiba sibi kulelo lizwe. Kubika uBenedict Nhlapo.
Inkulungwane lezinkulungwane zesebenzi kwele South Africa zikhalela umsebenzi zangena emgwaqweni zitshengisela ilizwe lonke besithi bafuna uhulumende amise ukugunyulwa kwabantu imisebenzi okukhanya kusenzakala emankampanini azimeleyo lakahulumende. Unobhala webandla leZimbabwe Communist Party ngomunye obekulokhu kutshengisela umnumzana Nqabutho Mabena.
Thina silapha in solidarity with abasebenzi beSouth Africa kanti futhi silapha silokhu sigqugquzela ngokwenzakala eZimbabwe lapho abasebenzi beZimbabwe abahlaselwa khona nguhulumende ka-Emmerson Mnangagwa. Yikho sithi thina umzabalazo wabasebenzi lapha eSouth Africa abaweza namhlanje lo mzabalazo wabasebenzi beZimbabwe kawohlukananga, uyafanana.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yesebenzi zakwamanye amazwe kwele South Africa e-Migrant Workers Association umnumzana Buthelezi Nyathi uthi inkulungwane lezinkulungwane zezisebenzi zeZimbabwe ezikwele South Africa lazo ziyathinteka kakhulu nxa umnotho usiwa. Uthi njalo labo bakhala ngokwephulwa kwamalungelo ezisebenzi ezibuya phandle kwelizwe agoqela usetshenziswa amahola amade kakhulu, beholiswa imali ephansi, ukuxotshwa mahlana emsebenzini nokunye.
Siyabonga ukuthi kosathu namhlanje ithe ime ndawonye namawekazi eZimbabwe ikosi lapha thina siyi-migrant workers association. Siya exploitwa singama-migrant, so siyi-part of kosathu under i-vulnerable workers task team. So siyabonga kakhulu ukuthi ikosathu ayisivalelanga ngaphandle, iyasi-accommodate futhi ifuna ukuthi ihlale lathi ilwela amalungelo ama-migrant.
Umabhena uthi okufuze kufundwe ngurhulumente weZimbabwe yindlela izisebenzi ezitshengisele ngayo zingahlukuluzwa ngamapholisa loba ngamasotsha, kanti njalo akuzange kube lomphathintambo loba isikhulumelo sikamongameli esibethusela ngokuthi benyekela kuya emsebenzini bazaxoshwa.
I-African National Congress isebenzisana labasebenzi lamapholisa futhi kalandanga ukuzohlukumeza abasebenzi. Abasebenzi balelungelo lokuthi bakhulume izinto ezibahluphayo nxa kusitsho ukuthi bangene emgwaqweni, bangene emgwaqweni lokhu okungenzakaliyo eZimbabwe, ngoba abasebenzi nxa bekhala ngemali bayadutshulwa eZimbabwe.
Ngeviki ephelileyo abekhosathu batshengisele emngcelweni weZimbabwe eBedbridge besola ukuhlukunyezwa nokubojwa kwezisebenzi eziphatheke ekutshengiseleni okwenzakale eZimbabwe. Amele Studio 7, Johannesburg, kule South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Africa had great kings and queens, you should know. Search your history, it will show you. If you know not from whence you came, you are doomed to live in shame.
Great kings of Africa, rulers all about, they were mighty brave and strong, tore everybody asunder.
Thase inzwisa kuphela ye yomculi we reggae uMutabaruka esithi yena Great Kings of Africa. Ukusiphetha sikhangelebe zihamba phambili. Uhulumende yena ovame ukucothoza umsakazi weStudio 7 uze wasincoma lamhlanje esithi isingumsakazo woqobo. Umanyano we-European Union uzahlaziya udaba lwezintshenziso ngeviki ezayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendani kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.